baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kungesonto mhla ka 14 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngaliphi ilanga.
Inkokheli yeZTTU ebotshwe ngeviki edluleyo yakhululwa izolo ithi ukubotshwa kwayo lokhu akusoze kwenqabele ukuthi iqoqe okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo.
Basha impunzi engithembile engilazo ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze ukuthi uthomele ngidinga imali nizame ukuthenga inyo okweminyaka le mbili elandelayo. Kuyo sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thi.
Abalimi abafuya inkomo emaplazini e-Fig Tree bakhala ngokutshontshelwa izifuyo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zenhlanganiso yezisebenzi eZTTU ezimiswe emthethwandaba zakhululwa izolo zisethezwa icala lokubangela udlakela zithi ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa ngeviki edluleyo akusoze kuze nqabele ukuqoqa okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo. Iziphathamandla lezi zibotshwe ngolwesine lapho okwakumele kube lokutshengisela kwezisebenzi phezu kokubhidlika komnotho kanye lokwethulwa komthelo we-2% ngumphathintambo obona ngezemali. Ukutshaywa kwabeZTTU lokhu kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele kanye labenhlanganiso zezisebenzi ezigoqela eSouthern African Trade Union Coordination Council. Sixoxele nobhala jikelele weZTTU umnumzana Jafet Moyo ongomunye wabakade bebotshiwe.
Sibonile ke abantu betshaywa ke bengawonanga besemahofisini abo bebahlukuluza bengali lokuthathwa ngamapholisa kodwa ke bebanjwa engani yizigebenga. Yindlela ibesivele sibanjwa ngayo ke ekuqaleni kungakaze kubuye ke lo abadinga umnangagwa. So kithi kuyatshengisela ke ukuthi hayi international community kumbe ku-region bengathi hayi iZimbabwe ke isiyeqile esinye isibanga. Akusikho lokho, iZimbabwe ilokhe iyiyo eyayiyo ngesikhathi sikamgaba.
Ukutshengisela ezitaladeni ebelikuqoqa elikubotshelweyo seliza kwenza nini?
Kangelele nje ukuthi iviki njengoba ivulekile sesiyahlala phansi ke sibone ukuthi ilungelo lethu singalinanza njani. Sibona ke engani angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. So sizaqhubekela phambili angaza ke ngisho kwanamhlanje ukuthi kuviki ezayo kumbe amalanga amabili alandelayo kodwa engikukhangeleleyo ukuthi kufanele ke sibone ukuthi siyakholisa ke obuseconstitution yelizwe ilungelo lethu kufanele silenze kufanele silikholisise. So sizaqhubekela phambili ke ngesikunikwa ngumthetho. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngaliphi ilanga.
Umthelo we-2% belifuna ukutshengisela phezu kwawo uqalisile ukuthathelwa abantu izolo. Lithini ngalokho?
Ngokubona kwethu uZulu ubengani ubengazwisisi ukuthi ibandla leli lezisebenzi liyakhalaza nge-2%. kuchoni ngokubona kwethu ke abantu sebeqalisile ukukubona ukuthi hawu kathi thina bayanga siphambaniseni ukuthi abayanga kuphela abangalalutho abaningi yibo abazabe bethathelwa ke imali kusobala kithi ukuthi kade bengakunanzeleli kade sikukhuluma kuzancedisa ke kulokhu kade sikuplana thina ngokuthi uZulu sebone ukuthi hayi besivele sibonele phambili.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abalimi abafuya inkomo emaplazini eFigtree bathi sebethwele nzima ngokutshontshelwa inkomo ngamasela abikwa ethengisa inyama emadolobheni afana lePlumtree lakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabalimi laba umnumzana Bheki Nkosi Ncube, yena othole inkunzi yakhe ebingabiza inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ihlinziwe eplazini ngeviki edluleyo.
Okwenzakalayo lapha emaplazini ukuthi abantu bayatshontsha inkomo. Kukhanya inkunzi yami leyi ithiwe yabanjwa njengenyamazana, yahlinzwa. Umuntu wathatha inyama kuphela, wachiya amathambo, wakwenta sibili inyama, wasala nje kungamathambo. Uma ukhangela intengo yenkunzi leyi kulezi nsuku, kukhanele ukuthi bekungaba ngabo-$3,000 khona lapho, ngoba inkalakatha yenkunzi lengabi isesikalini sama-900 kg.
Eh madoda, ngumonakalo omkhulu kakhulu lo.
Hayi kakhulu sibili, ngoba batsha inkunzi engiyithembile engilave ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze. Ukuthi kumele ngidinge imali nizame ukuthenga inyo okweminyaka le mbili elandelayo.
Ukubhahe kanganani ukutshontshwa kwenkomo emaplazini lapho ohlala khona eFigtree?
Kusho ukuthi into leyi ibingakazi yenzakala. Mina ngifike lapha eFigtree ngo-2007. Into leyi ibingakazi yenzakale. Kuqale nje ngo-December yena lodlulileyo, sokuzafika ikhisimusi le edlulileyo, batshayela umfowethu omunye okuthiwa nguZenzele Ndebele inkomo ezingu-2. Kusukisela khona lapho kuze kufike kutshaye yami ngolwesihlanu nje, kuthi sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thi.
Amapolisa athini? Akekho seke wabanjwa yini?
Akekho, ngitsholo yedwa oseke wabanjwa. Amapolisa ake athi sibanikeze idizili, bayenza amapatroli, babhodabhode ebusuku, sakwenza lokhu. Kuthe sokuzafika ama-elections baqalisa labo kuba busy ngezinto zama-elections lezi kwayekelwa, ama-patrols la phela yaqala futhi indaba yokutshontshwa kwenkomo.
Akhona yini manje amanyathelo eliwathathayo njengabalimi, njengezakhamizi, njengoba amapholisa uyatsho ukubana akukho okukhanyayo akwenzayo?
Njengezakhamizi bekulomhlangano izolo koBulawayo, ikhona imizamo esesiyizama ehlanganisa ama-patrols. Bakhona abanembobha abalimi, kutho ukuthi kuzaba kuhlanganisa la mapholisa lawo kunjalo kusenziwa ama-patrols la ebusuku. Kodwa njengoba singakwazi inkomo zitshontshwa nini, abantu bangayenza ama-patrols ebusuku ibanje emini bathi bengena vele ebusuku isitshontshiwe ngoba amaplaza ayenile. Njengoba izulu seliza kuna futhi sokuzaba izihlahla seziza yena kakhulu, kugcine kungakhanyi vele ukuthi kahle kahle kwenzakalani emaplazini. Kodwa hayi, sile themba lokuthi singa offer lokhu kuthiwa i-reward, mhlawumbe ukhona umuntu ozakhuluma, ngoba kumele kube lo muntu oyi-1 umele abe sazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba sizokuthatha inyama lezi ziya e-town koBulawayo laphana, yize zithengiswa emakitchini la angemuva la ngasiwo la ayazakalayo lasezindlini.
Umnumzana Bheki Nkosi Ncube ngumlimi weFigtree otshontshelwe inkomo wathola ihlinziwe eplazini lakhe ngeviki edluleyo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo, silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Lamhlanje kuhlelo bafethu sixoxa losuku olulenjongo yokuthakazelela abantu abasakhulayo abesifazana emhlabeni jikelele, usuku lweInternational Day of the Girl Child. Ukuze sizwe okunenge ngodaba lolu, lamhlanje sithinte umnumzana uZenzo Nyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe, njalo ongumkhokheli owenhlanganiso e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Masambeni kuNyoni, siyezwe okunenge. Right, mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo, bhuti, unjani?
Ngiyaphela bhotwa Mike ninjani baba?
Hayi siphilile siphilile. So Zenzo masithinta udaba olusegudwini lamhlanje yini umbono wakho ngosuku lwe International Day of the Girl Child?
Okay ngiyabonga bhotwami. Hey lo suku oluqalathekile kakhulu abantwana besintombazana kakhulu bhuti. Manxase sikhangela abantwana abancinyana abanjengamantombazana. Kufanele ukuthi benakekelwe kakhulu ngoba la ku organization kakhulu engikhithinisana layo kakhulu education and employment youth forum of Zimbabwe ungakhangela kakhulu nxa sikhuluma ngeeducation kakhulu ku organization sikhangelela ukuthi ngabe ihulumende kumbeni ama organization lawo ancedisayo kakhulu abantwana kakhulu agcele kakhulu abantwaneni besintombazana ngoba ungakhangela ukuthi abantwana besintombazana abaningi bayancitshwa amathuba okuya esikole ikakhulu endaweni zemaphandleni uma rural areas ekuqakathekile kakhulu ukuthi sikhangelisise kakhulu ukuthi abantwana besintombazana nxa kwakuthiwa kulama equal rights we mentioning ukuthi abesintombazana nabe lamajaha kulinganiswe kufananiswe ukuthi nabo bephiwa amathuba alinganayo njengabafana.
Awungitsheleke Zenzo, eningi labantu bayasho ukuthi ngesikhiwa bayathi izwekazi eAfrika is in a patriarchal society lapho abantu abesilisa yibo abayenza izinto eziningi. Kuyini okumele kwenzeke ukuze abantu baqale ukwamukela imibono yokuthi abesifazana bayakhona ukwenza umsebenzi efanayo lathi?
Ngiyabonga bhuti ngombuzo omuhle lo bhuti Mike. Okumele kutshengise kakhulu bhuti into yokuqala yikurespekta umuntu wesintombazana, ukumhlonipha, ukumbona emphakathini ukuthi laye umuntu emphakathini. Singanika abantu besintombazana irespect, sibanike namathuba ukuthi beziphuve ukuthi nabo benelise ngoba singeza ke sithi thina singenzani akulula but kodwa bengaphiwa amathuba labana abantu abesimama they will prove themselves ukuthi nabo benelisa ukuphiwa amathuba lokuhlonitshwa I think singabanika inhlonipho sibanike namathuba alinganayo but one laba abantu I think they will prove themselves ukuthi nabo benelisa ngoba into enkulu bayayeyiswa esikhathini esinene kakhulu ngabantu besibaba kumbe ngathi i-general community engathi ke mina lokhana kuyinto engalunganga.
Right, kwele Zimbabwe sisanda ukuphuma kukhetho nxa sisixoxisana ngempumulelo yokhetho lolu iningi labantu ikakhulukazi abesifazana bayakhala besithi akula abantu abesifazana abaningi kudale lephalamende. Ubona ngani ilizwe lethu selungiselele na ukufaka abantu abesifazana ezikhundleni zobukhokhele?
Kulokho bhuti Mike, ngiyabonga kakhulu umbuzo omuhle. IZimbabwe is one of the countries engathi iyarecognize abantu besimama kumbe abesifazana. IZimbabwe ngathi I'm with it. Ngathi uhulumende okhona kumbe ngithi constitution eseZimbabwe current iya promote omama. Angeke besuthiseke nje abantu besimama kodwa eqinisweni our constitution is clear and is protecting omama and is giving in some opportunities kubo mama ngasikhangela elizwe lethu leZimbabwe. So a constitution might not be implemented somewhere somehow but currently with the situation esilayo omama abangenile eParliamente abanye bangenile proportional representation ngakhangela ukungena omama abaningi ukudlula obaba ekakhulu. So hayi eZimbabwe ingathi ilizwe lethu for sure omama are being promoted and given them opportunities.
Hayi sikuzwile mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo ube lesuku oluhle bhuti.
Ngiyabonga bhuti Mike, uyabonga baba.
Kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo mnumzana uZenzo Nyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga njalo ongumkhokheli wenhlanganiso e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa ngosuku lwe-International Day of the Girl Child. Masidibane ngeviki ezayo, olivalisayo ngenjabulo ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMike Khobe. Bye bye.
Siyabonga Mike, singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isileja helidala uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
njengoba ulithembisa kwami izulu kandaba siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kuka Prince Bulelani lophengelwa kukhuma lo umteni wakokhomalo uthi athathe isikhundla senkosi uLobhengula. Kungqoqo wethu lamhlanje siyaqhubeka silobaba induna ke enkulu uMathema, yena oku Crown Council. Silobaba njalo umnqondo obanzi Magonya, yena oyincwethi kwezamasiko esintu. UMagonya usungula lolu daba.
Sokuseka ukuthi uMathema unyanga zonke uChief Stawuze, uChief Shana, uChief Tatekulu, lezi izinduna ezigoqela oKhayisa, ezigoqela omtshana, lezi nduna esilazo nje omalisa khona phana labona uChief Lukuluva la esegcotshiwe. So kumele ukuthi izinduna zonezi ngaphansi zenze umsebenzi wesizwe. Lowo msebenzi wesizwe kuyabe sokuyagcoba inkosi isisiya kwethulwa emphakathini wonke jikelele. Kodwa ihlandla lakuqala eliyilona elimkhoka siwatshayela ihlomba amakhumalo aqedile, akusabuyeleki emuva kuyinto lokhu. So kusalele izinduna lamahlaba ezulu.
Uhulumende yena kasuza achinge ngakho lokhu okwenziwa ngabantu bakukhumalo, bathi selifake phela inkosi lingasitshelanga, akumelanga kukhulunywe kumbe kumele kuyenziwa ngasese.
Uhulumende ngala mandla ukuthi engachinga, asikubeke ngalindlela. Uhulumende engachinga nxa elokuchinga, kodwa kala mandla angasebenzisa ukuthi akumise okuntu lokugendlela okwenziwe ngakho.
Ecingweni akuthi ngizuthi silobani.
Hey, ngiyayizwa indaba leyo. Mina ngingumisis Fuzana, kanti mina ngingumakhumalo, ngizalwe eGoli-Tshena, kotalakwana komudli wezilwane. Bakuthi bona bekubonile abakhulu abadala kulathi, obaba kulathi, labokhulu kulathi, bekubonile ukuthi lo ngumuntu onguyoqondileyo. Hayi, ngiyayivuma, kuvele kufanele sibe lenkosi, ngoba amasekoti kudala siwalahlile, abantwana basazi lutho. Kodwa nxa kunenkosi esikwazi ukuthi siqhothamala yenza ukuthi lokuthi, ngiyayivuma.
Ye, besikhuluma lakukhathesi lo baba uMathema esithi le okwenzakeleyo ukuthi kugcotshwe ngasese ubaba-ke uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo kwenziwa vele ngesiko lesintu. So ngakho-ke yena ngeke akhuluma ngakho, lina amakhumalo inokumele likhulume ngakho.
Kulungile bakwenze ngaphakathi, nxa bemgezisa bemthela igazi bemcoba inyongo eyakokhumalo, abangaphandle ngeke baze bakubona.
Ye, kwenza ukuthi bathi balandele kuhle nxa sikhuluma lo baba-ke uMagonya utsho njalo. Kulabanye sibili abangani bathi hhayi ngxe kube lokukhubeka okuthize, phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi. So kuyaliwa sibili kodwa kugcina kulungiswa. So akuphosele ukugcina khonapha uMakhumalo.
Enamele ukugcina lingokuthi umbuso abantu abasozibangani abakuzwisisi. So laba abayiwo abamthethe sebemgcobile abachazela abantu kwenzela ukuthi abantu babekwazi, ngoba lo muntu usukwazi athathwa nga eSouth Africa ukuthi lapho ufike njani, abachazela abantu. That's why ukuthi abantu bazave ngani bayadonsa baku-understand.
Kodwa wena uyakuzwisisa sibili ukuthi uhambe njani kumbe awuzwisisi?
Uyakuzwisisa kancane ukuthi uthathwa lapha ngapha kwangani akutholi kahle, lazise kulalo stand laye kwangani akutholi kahle. Njengoba ngamakhumalo lathi singeke siyikhulume kakhulu ngoba umntana nendodakazi ngcotshelwe engutheni.
No, ye, kunjalo kunjalo. Awuboni ke Makhumalo, sibonge kakhulu wadela kusasa.
Hayi, ngiyabonga nje, mbongele nyawo, ngiphosele okugcine lokubonga ukuthi kabenze kahle nje kube yinto enhle, bayibike futhi lakuhulumende ibe yinto enhle, bangadeleli umthetho ngoba even le Bible lithi amakhosi omhlaba kumele siwahloniphe.
Hayi, uqedile ke silo sesizwe, ungadelelwa kusasa mama.
Ngiyabonga ba.
Ye, so sibuyele kubaba-ke uMathema oyinduna sibili.
Ngiyakuzwa ba.
Ye, usekhulumile lapha-ke umama uyambaza uMakhumalo, uphosile sibili lakhe wathi kodwa ufisa ukuthi ngali abachasisela phela abantu ukuthi kambe akula ubuchapa obuke baba khona khonapho.
Ambone ngani into yonke naleyo ikhulumayo sayenza, ngoba even la uhulumende asikuthi kwakuginyelwe eminyameni.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba uChief Mathema, ngibonge njalo ke umnumzana Mnqondobazi Magonya, yena oyincwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale
amanyama bayawagcina amasiko
wawo,
owawusenziwe mandla
amasiko
wawo,
owawusenziwe.
Sibonge ke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngikhangele indaba engiyithandayo kakhulu kuGenesis ibhuku lokuqala ichapter ka 1 ngikhangela ivesi ka 2. Lapha sifumana ilizwi likaNkulunkulu lisithi njalo umhlaba wawungela simo ungela lutho lobunyama babuphezulu kokujula lo moya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi. UNkulunkulu wasesithi kakube khona ukukhanya. Kwasekusiba khona ukukhanya. UNkulunkulu wasebona ukukhanya ukuthi kuhle. UNkulunkulu wasesehlukanisa phakathi kokukhanya lobunyama. UNkulunkulu njalo wasebiza ukukhanya ngokuthi imini, lobunyama wabubuza ukuthi ibusuku. Ngakho lapha ngiyananzelela kulindaba ebikhanya ukuthi singathi nxa siyikhangele engxenye ikhuluma ngempilo zethu, engxenye indaba engakhuluma langelizwe lethu, kumbe indaba engakhuluma ngathi nje endlaweni ezehlukeneyo. Ngikhangela lapho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wakhangela umhlaba wawubona ungelasimo ungelalutho kulobunyama. Ngakho baningi abantu abaningi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yakhe uyathi impilo yami ayilasimo, impilo yami ayilalutho, impilo yami njalo ilobunyama. Ikanti njalo singakhangela izigaba zethu kumbe sikhangela ilizwe lethu ngalesi sikhathi singathi hawu ilizwe lethu likhanya ngani alilasimo alilalutho engxenye lilobunyama obwembese phezu kwelizwe lonke. Kodwa nanzelela into eqakathekileyo eyenziwa nguNkulunkulu engasiza lathi empilweni zethu. Okokuqala siyabona ukuthi uNkulunkulu lapha wathi ekhangele isimo somhlaba esasingalalutho njalo simnyama, kodwa yena engqondweni yakhe waqalisa ukubona into enhle engaphuma phakathi kwento leyi engalasimo, into leyi emnyama, into leyi engalalutho. Ngakho nxa ukhangela impilo yakho namhlanje ngifuna uqalise ukuba lompikitsha omutsha ngempilo yakho ukuthi leyo mpilo yakho kungaba lolutho olungaphuma phakathi kwempilo ekhanya ngala simo, ekhanya ngala lutho, ekhanya njalo imnyama. Kuyini okuhle okungazaleka phakathi kobunyama okumele ukukhulume, okumele ukucabange, okumele ukulungise? Ngabe kumbe kuyibhizimisi yakho? Ibhizimisi yakho ngalesi sikhathi ngabe ikhanya ngala lutho, simnyama, isiphelile? Kuyini ongakuthola phakathi kwayo okuhle okungakusa phambili? Ngabe kumbe abaphila lapha elizweni leZimbabwe abandaleleyo kathesi, kuyini okubona okungaphuma phakathi kwesimo lesi simnyama, isimo esingalalutho? Engxenye ngikhuluma kanje abanye baphethe amaphepha e-university wapasa kula msebenzi uhlezi nje ngkhaya, kodwa ngiyakholwa ukuthi phakathi kwaleso simo uNkulunkulu uzakhupha into enhle. Into eqakathekileyo yileyi, sinanzelela ukuthi umoya kaNkulunkulu wawembese ubunyama lowo. Ngakho wena isimo sakho, udubo lakho, inhlupho zakho lazo zembeswe yini? Yibukhona bukaNkulunkulu. Ngakho namhlanje ngiqiba ngaleli, isimo sakho leso sikhanya simnyama singalalutho, isimo esingaguqula ilizwi likaNkulunkulu namhlanje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngithandazela wonke umuntu obona isimo sakhe simnyama singalalutho ukuba namhlanje usiguqule ngezwi lakho leli esilikhulumileyo. Moya engcwele, siza abantu lalaba sebelahle ithemba abalithole namhlanje egama likaJesu. Sithandazela lelizwe lethu leZimbabwe lezigaba ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu omuhle letha-ke ithemba, khuluma izwi lakho phezu kwelizwe lethu leZimbabwe, kuguquke kuphume into enhle phakathi kwalokhu okabe kukhanya kusemnyameni. Ngegama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi.
kweze midlalo lamhlanje ngamafichane iqembu le Dynamo silinqobe ele Caps United nge 2-1 emdlalweni we Castlelager Premier Soccer League. Iqale ikhokhela i Caps nge 1-0 kodwa i Dynamo ya sinqoba ke nge 2-1. Shabani Mine 1 Highlanders 1.
Imahata antulelang dibing antwekisang dilo ntate kima hata utima kima tamurina imata amoya wamoya.
Sechaba o tsamaya le londi chamara ba vina ka monati tota bari Jehova kimatla aige kwanele okwalamhlanje sobe sithandekayo olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.